Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga elivuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 27 Ntulikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus.
Asisakwazi ukuthi amagazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impila kahle yabo. Kodwa amafigazi lawa ayimangedwa angiwakholelwa singaweqiniso ngoba i-government yethu ihlezi vele ingaziseli izinto zesinto esikhathini ezini.
Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Kuzahamba njani ngalelo langa?
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliphele ingozi kakhulu ebantwini, ngoba akulaba ababeyi bahlanganisa lelilanga lekimemezela nalo-ke ngifele ukuthi kufuze kubhikishwe mhlaka 31. Banikeze ihulumende le yothuku, ihulumende engisabiye ukutshana ukubulala abantu isikhathi eside.
Sile mbiko yenu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Amalokitshi la ngathi iCowdrey Park, Magwegwe West, Nkulumane lemganwini. Kodwa akuvezwanga ukuba amalokitshi la alabantu abangaki abalegcikwane leli. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani labantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele sebeyinkulungwane ezimbili lengxenye 2512, labulala abangamachumi amathathu lane 34. Idolobho lakobulawayo liyakhokhela kwasebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Luba Masocha, oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amafigazi siyawananzelela sili ukuthi ayaqansa umkhuhlane, njalo siyavuma ukuthi ukhona, njalo abantu sebesoko sibakhuthaza ukuthi bahlale bezivikele ngendlela zonke abangenelisa ngazo. Kodwa okusuka kusimangalise njalo kusidide ukuthi kuthe abantu beqalisa ungane bayakhona na kakhulu ne-corruption, ikakhulukazi yona leyi ekunyamalala kwezinto ezadonethwa ngamanye amazwe ukuthi incedisa abantu be-COVID. Amafigazi angikhona lawa aqalisa ukuqansa. Asisakwazi ukuthi amafigazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impila kahle yabo. Kodwa amafigazi lawa ayimangedwa angiwakholelwa sithi ngaweqiniso ngoba i-government yethu ihlezi vele ingaziseli izinto zesinto esikhathini ezini. Sisabathembe ukuthi amafigazi lawa mhlawumbe afanana nawezeki ama-election kumbe kosokusenzakala kathesi, asisakwazi ngoba bathembakalanga.
Siyabona ukuthi abantu bayaminyana bayaphithizela nxa besetown esinye isikhathi bedinga la mabhasi ukuthi baye ezindlini. Manje khonokho kubona njani ukuthi akusoze na kumemethekise kakhulu igcikwane leli?
I-government naleyi eyiyo khona kathesi le eyiyovele isifundezela esihlukumezelayo. Okokuqala kwakhona mnye wethu, izibhedlela kulamadokotela kulamaningi kubulala abantu nge-COVID lokhu. Okwesibili mnye wethu, kungahamba ivini emakhombi. Kulokho abakwenzayo kuzama ukubopha abantu ukuthi uthini kunqatha labo-curfew. Mina ngibona ngani vele akuncedi. Abantu bahlezi beminyene sonke isikhathi, mina ngithatha ikhombi zokuzingeziwe ethawuni vele ngihambanini siminyene lokhana ukuthi vele ende bayazi lama-sanitizer lawo kumbe abakhona ama-EVA yodwa akusela sanitizer kuzubukho. Lokhana ababekutho ukuthi izubukho izabe ipreyo abantu bengena akunato enjani. Absolutely nothing like that. Njengoba ngitshilo mina wethu i-government ivele ihlezi neyamanga iphila ngamanga vele sonke isikhathi.
Ye, manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udubo lolu lungani luyeketheka ikakhulu ekuhambeni lapha i-public transport?
Mina ngithi nxa ngikukhangele kuyafana abavulele ama-public transport abavezele bethi zinchova yonke ukungabi umuzi ubukhoyedwe egovernment umuntu onkenele ukuthola umuntu ngathola umuntu ngoba uvele kuyafanana abantu bayadubeka bahlukuluzwa ngabizi kathathu uthola ukuthi abantu babebe-congested bese besuke ezindlini ebusuku behlangana lezingozi zokubanje umkunzi izimoto abantu baphakile ezindlini abangakwazi banceda abantu abathalele basezindlini zabo kuthi igovernment liyefakwa imithetho engaqondakaliyo engancedisela labantu abayibuza.
Unkosazana Tendai Luba Masocha isakhamuzi sakobulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MTC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Ilanga elikhoqwa umbhikita phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Ngapha emazweni aphetsheya lakho izizalwane zeZimbabwe ziyaqoqa ukubhikita lokhu kuzigodlo zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Kodwa kulembono ehlukileyo ukuthi abantu bazaphuma yini ngobunengi ngoba abanye bathi lokhu yikucitha nje isikhathi. Kuthi abanye bathi kukhanya sokungenele isandla sexuku lebandla lezanu PF elaziwa ngokuthi yi-G40 kulolu daba. Abanye njalo ngabathi igcikwane le-coronavirus yilo elizenza ukuthi abantu bengayi ngobunengi kuyatshengisela. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kuyilanga eliphela ingozi kakhulu ebantwini ngoba laba abadebeki bahlanganisa lelilanga belimemezela ngalo-ke bengifele ukuthi kufuze kuphitshwe umhlaka 31 banikeze ihulumende le yochuku ihulumende engasabi ukutshala ukubulala abantu isikhathi eside yalungisela kakhulu kuthi kwaba ingozi ukuthi labantu sebengabantu imazi abadube babula into engibonayo nje engingayitsho nje ebantwini ukuthi okwenziwa ngehulumende leyo yikuthenga isikhathi sebephila nje esikhathini sokuboleka babolekile nje isikhathi into leli izazidubukela abantu nje nxa bengaye kungenzeka bangayihluphi ngokuthi bathi baphikisana bangene kobula ngoba abantu laba into ekhona bayesaba ukuthi bathina mbusweni bengabalimazi izinto kubulala bangabulala bezama ukuthusa abantu bayesaba into enkulu abantu abanganazeleki ukuthi impi enkulu phakathi kwezanu PF into enkulu abantu ukuthi bayesaba ukuthi njengomongameli yazi ukuthi nalo umbhikisho ungaqala yiwumbhikisho ongamkhupha ngoba abanye bakhe abangathabanga bangasebenzisa khona lokhu ukuthi babhikishe bamkhiphe ngoba into abantu abakuze bayinanzelele ukuthi umbuso lo vele sukuyela khona kuqala ku-2017 okunje sikhathi ukukhitshwa umgaba ukuthi abantu abaphakayo abantu abanikazi bezano amasosha njengoba ngatho amasosha kawasamfuni ngingatho amasosha agoma amancane ngisho abakhulu bakhona babona ukuthi or sebangcolisele ibizo lezanu PF ngendlela enhle ezenzakale ngayo so nakathekisa abantu bazalimaza nakathekisileni lo mbhikisho khona thina amasosha agqoka zanu PF mascot nasinohambisa i-system so into ekhona abantu abalimuka ukuthi into leyi ilabanikazi i-demonstration yaleyi isiyayijekile yikunganazi kanti abaningi bayifuna i-demonstration kodwa kabafuni ukuthi bathi zanu PF masiko ngoba bayakwazi ukuthi kule G40 futhi iphendikizo izoqhubeka ngezanu PF.
Ukuthi kuzaze kudubuke nini njengokutsho kwa?
Lokhu kuyaduka khonapho. Into kuzuze ube yazi ukuthi athethe izigaba seziziningi engakusho ukuthi izigaba seziziningi even kulibhakeje lamanje elibhoke izikhala eziningi ukuthi awuke wasuka emfuleni efike endlini lokhu kulamanje. So into leyi bona bodwa izaduka bona bodwa bona bodwa even from army or police izaduka yona yodwa khona ngale kusukele khona ngale kiloba ukubhandisha inyoka sibhandishwa kaningi inyoka leyi silolaka olukhulu kakhulu aphela umagoni yabulala.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume obikwa nguye obeqoqa umbhikisho wangolwesihlanu ngokunye okuzabangela ukuthi abanye besabe ukungena ezidaladeni. UNgarivume ubotshwe ngeviki edluleyo kunye lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono besetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kodwa lokhu kusolwe ngamazwe angentshonalanga amaningi. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ikhona ukukhonjiswa kwezindaba akusende eyalisha. Kodwa into ekhona nje ukuthi ngibona isikhathe lesikhulu lesi bathe ukuthi ngikhuluma lapha ezindaba kumbe bona sokungenile. Sethi babona abantu bezenza ngomkhuhlane we-COVID-19 obhulile besifazi abanye sebelahlekelwe izimpilo zabo. Ngakho nokunqoka yini kona kwami sinombona ngathi ukuthi siyibizwe mero ukuthi sizinto zakhe ngizifaka engozini ephindiswe le abantu abakabi yini ikhandela lo mkhuhlane uqala ngoba lo mkhuhlane mkhulu sibe sifuna ukubhekana nami sibe na ko UK ngo Italy Spain ku America kodani asibona ngibile buzi kulama health facts ukuthi angani angcunyana njalo ahlangene pho ke thina abantu lapha ethi ngelalo fika ukwamisa na
yeye kodwa sizwa abanye abaqoqa ukujengisela lokhu besithi bona bazayenza lokho okuthiwa yi-social distancing begqoka ama-mask njalo bengahambi bebuthene ndawonye. Ukubona njani lo?
Mina bezakwani ukuthi beza kona kwana angithi umsebenzele umsebenzi ezindaba yangivuma ukuthi nethile. Nxa ukuthi bakhona umsebenzi konokho okuthoyo, nje mhlawumbe akulanto esingayenzi phakele khona kusho umqabele kokona kodwa njengoba ngithile mina impilo ibangiqakathekile udlula kade ngikhuluma lapha ngisebenzise emuye futhi ubhuru othile ngomkhuhlane onalowo futhi. So into yakhona le isuka yesabi nje ngempela sibi asonto ekudlala ngayo le.
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa asezaqinisa imigoqo yokuvimba uZulu ukuthi angene enzikini yamadolobho amakhulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi incwadi ezizavumela abantu ukuthi badlule kuma-roadblocks kuzamele zibe lemininingwane ejulileyo njalo kube lesandla kumbe isignature yomphathi wenkampani lapho umuntu ayabe esithi usebenza khona. Iphephandaba leChronicle lithi kulabafundisi ababili ababotshwe edolobheni leGwanda besetheswa icala lokwephula imithetho yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Phansi kwemithetho le kumele abantu bengedluli amachumi amahlanu 50 njalo kumele kube lemithi yokuhlamba izandla lomtshina wokuhlola isikhudumezo somzimba i-thermometer. Iphephandaba le-Daily News lithi kulexuku labantu abalichumilane kade behlome ngemibhobho abangene ngamandla esibhedlela se-trauma center eHarare batshaya odokotela labongi qede bahluthuna incingo zama-cellphone lama-laptop babaleka. Konke lokhu kubanjwe kumfanekiso kamabonakude oqophe okwenzakala esibhedlela lesi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Nganibingelela baseStudio 7, sibonga kakhulu umsakazo ukuzwa izindaba. Mina ngila eSouth Africa. Ngazi kunento thina esingayitholi kahle sifuna ukuthi sichasiselwe kahle masimamele uhlelo noma kulaba abantu ababekhuluma mayelana nabantu ababeya eSouth Africa bethi bona ibona babeya lo mkhuhlane Asukazi mangazo ngempela bane show babe be testiwe labo bantu bonke laba babethu abalekile kuma quarantine abalekile yini babe testiwe yini batholakala ukuthi ngempela yibo labantu banegciwane bavalele endaweni yabo bodwa na ngoba leli gciwane abantu bengabe sola abantu bavele South Africa akusiyibo abantu bavele South Africa ababamemethisi igciwane eZimbabwe nisho ukuthi umhlaba wonke lo jikelele abantu benawo kumkhuhlane ubhokile kanje abantu abeZimbabwe bamemethisa umkhuhlane lo wonke indawo. Why abantu beZimbabwe bengabambani ngabantu bakubo bebonisana ngendlela bengabe bashola bebakhomba ngemini bethi yibona abaletha umkhuhlane uma kungasibonisha ukuthi iZimbabwe bengeke itholele umkhuhlane njengoba kuthi umkhuhlane osemweni bengeke yini iZimbabwe ithole umkhuhlane na plus abantu bamele beblame umkhuhlane uma singabe silandela abantu laba lapha kwaqhamuka khona umkhuhlane eChina yikho lapho kumele abantu besole khona thina siyizakhamuzi singabe sikhumbana ngomune ngani thina manje abantu abavele beSouth Africa thina esinomkhuhlane umuntu obonakale eSouth Africa uyonomkhuhlane.
Ngiyabingelela kuma Studio 7 linjani lonke khona ngapho. Ye, lami ngicela ukuba ngifake umbono wami. Bengidinga ngifuna ukubuyela khona phana ku 1980 thola independence. Ukuthi kadingaphi zaphu eyayiyo yadinga elomkhokheli wadinga independence. Isukumele phezulu ifake inkulumo yayo ku-Britain, u-Britain imfake phambili ibe ngiyo yakhokhela ilokhu izinkulumo zonezi ubana sicela independence eyifuna ngukomo ayisinikanga ngoba yayicina sizikhethela yona ihulumende ayifunayo ihulumende engayisiyo elungileyo unkomo kazange afune ihulumende yokubulala abantu kafunanga ihulumende edeliza amabhizinisi kafunanga ihulumende edeliza amafama amhlophe wakhuluma wathina nakhona umuntu ngumuntu echasisa ukuthi kungakhethelelo loba lishona loba lindebele loba likhiwa wazo uthi lend to the people wayesithi umhlaba ebantwini bonke kungakhetheleki ukuthi ngonjani kusikelwane okwanisa ukulima elime what is think big kumele sicabange kabanzi ukubana size sibone ukuthi nana khona okungasincedisa ikuphi cela izaphu ayichumayele ilizwi lika Joshua Nkomo lidunyiswe kubo bonke besondele ebantwini sengathi uNkulunkulu onika ukubekezela lokuthu lenkuthazo engalipha umoya okumanyana phakathi kwenu lapho lilandela imilayo kaJoshua Nkomo ukuze uthi nganhliziyo yonke langomlomo munye lidumise izaphu ngoba ikhulumende ekhona yakhethwa Margaret Thatcher ayikhethwanga ngabantu. Ngiyabonga kuma Studio 7 lani lonke bantu ngicela ukubana ngizwe ukuthi ungahlabezulu uthini yimi uginyithole umpofu
Yes, salibonani bantu beStudio 7. Ngiyalibingelela mina ngudle yakhe. Kuma ngikhona apha eZimbabwe. Ngiyabezwa abantu bathi bafuna ukutshengisela mhla ka 31. Leyo ikudlala ngempilo yabantu ngoba iCovid-19 iyabulala kayiqinile. Laba bafowethu abasijojozela basemazweni bathi ye mina ngakho uyehluleka ukuthi bona bahambile umntana kule uniform yala zicathulo. Kati vele ungakwanisa ukukwenza ngasonke isikhathi othi umnankagwa kaphume umnankagwa uyaphuma ngo-2023 isikhathi sakhe sesiphelile mali ngasamfuni okwakhathesi lichitha isikhathi madoda buyani sisebenzeni sonke abanye libalekele ukuganga ekhaya lokusela selisiyajojozela likhatshana lisenzela ukuthi kufe thina linalokho liphila lisale libe liqhubeka ukuganga kwenu liyenzela ukuthi abantu balibathume bafe selibuya lina selikontinua ukuganga laba abantu sebeshiyanani le ngqondo phandani lokho elikuphandayo lathi siyaphanda khonapha ngendlela esiphila ngayo.
Salibonani, salibonani Studio 7. Ye, okhulumayo nguMathema Nkayi. So bengithi-ke ngabe iZimbabwe yonke siyabona-ke thina ngapha ngoba baningi abantu abakhulekayo ngapha eZimbabwe la. Ake sikhulekeni, sikhulekele umkhuhlane. njani ungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla laye okuleliya lakulokulwa kuleliya kabona ukuthi uyeme emthandazweni ekhuleka sikhulekele umkhuhlane i-corona phela ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona unkulunkulu ukhona kulethayo khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thina esikhulekayo selisiba lilutshwana abantu sebebhize enkanukweni zomhlaba ungaya lapho kugidwa khona amakatali kufica kungalandawo uye emabhoreni kakulandawo ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokuyani unkulunkulu kakuthandi sekulabafundisi futhi abakhuphisa iminikelo emkhulu kakhulu ebayangeni abantu bethole ukuyanga kodwa umfundisi uyakhuphisa inkalakatha zezinto khonapho zinyamalayo lezo zinto kazibonakali ukuthi ziyanga yena sezabonakala ngokuba yisikhulu isisu sesila intamo siyirawundi senguyodlayo hatshi bo hatshi bo unkulunkulu yikho elethe izinto ezikanje lokuthi sikhuleke futhi yikho evimba asilamandla okukhuleka ngoba thina vele sibhizi ngokudla ngiyabona
Sanibonani maZimbabwe amahle. Hayi mina hayi. Into engihluphayo kakhulu ehlupha umoya lenhliziyo yami. Izano PF umnangakho le hulumende wakhe. Hayi phakathi kwe-COVID-19 le uhulumende weZano PF usibonisa ubunzima. Mina ngokwami umbonisa ubunzima. And then thwele nzima shua. Vele akulanto engiyicabangayo. Ngaphandle kokuthi ngizibuze ukuthi kuzaze kuthini nxa kuthini. Cause hayi vele angiboni kuhle la. They are taking advantage of everything during this COVID-19, belokwe city COVID-19. Na iyo vele problem. Angila manye ma problem. Ani nguti ngati I problem liana la. I problem ekona mnangako and his government. Kupela.
Bonani sanibonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo hayi mina ngilokumangala lokudana okukhulu kakhulu ukuthi izano PF izuyalela embusweni kuze kube nini ngalendlela unyawo lolu ohamba ngalolu hayi bantu bakithi okunye mani yazi ezibakwa abantu bathole izimo kambe ungasamela ukuthi kona kukhulunywe into nampa ababalisi bayalokufakela imali namanje ama doctors ayalokufakela imali namanje ama nurse ayalokufakela imali kodwa ababhizi bawatshontshana lezi mali suku zonke bona akukho umuntu obaphayo kanti zona iziphathamandla zezanu PF wayezingabotshwa kube le jele elezanu PF bonke kula muntu right pelapha bonke ngamasela wonke kula muntu ngelacala kula muntu ongabulalanga muntu waye bengabotshwa bona kodwa into encane umcabangela umuntu ukuthiwa utshotshozela udlakela sekumele avalelwe kodwa uyabona ukuthi umbuso lovela ukukhatshana lokulungisa ilizwe ilizwe lezibaku ngeke lilunge ngeke laba right ehlo ngibusazele bantu bezanu PF labo kukho manje kuvalelwa abantu ezindlini abantu abalakudla abantu impuphu bazayithola kuphi abantu phela kabatshontshe njengamnanga obatshontshela izimali angithi abantu vele batshontshela izimali abantwana ezimali bonke ngabayanga ngenxa kamnankako abazama ukutshela umnankako walowo angena esikolo ayefundela ukuphatha abantu ilizwe kalila presidenti leliya ukukhatshana lokuba uprezidenti isseyila leli
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sonduku umfokandlovu laphana eplumpton endaweni yakogamba basakazi yazi bengifuna ukuthi ngentshele abalandeli bezanu enyinto abangakaze beyitshelwe ngumuntu ngibazame nje mbaphe enye information bangayaziyo bakwazi nje ukuthi kulandela izanu PF ufana lomfazi lwana othanda iabusive boyfriend iboyfriend liyana ebuya imzalise isuke lapha imdamba imchiye esale sokola lomntwana iminyaka leminyaka iye buya futhi after 5 years ibuya imncenga ncenga ithi hayi uyabona manje mawangangiphi ithuba siphinde isibuyelelana unyenzele enye ingane ngiza kuphatha kahle ngiyikhuli nginakekela ingane umfazi lo ayevuma imithi simchiye futhi ibuya after 5 years iyona lento yenziwa izanu ngoba buya every time ibathembisa ukuthi hayi manje sizalenzela lokhu lalokhu ibaphi izimali okwaleso sikhathi kuphela ibancenga ngamaswidi bona abantu labo beqhubeke beshaya abantu behlukumeza abantu behlukumeza abantu isuke lapha iyabadampa ibancenga kuphela ngenxa ngama-election ukuthi behambe ibancenga ngomumbo lani from there iyabadampa yeziye buya futhi after 5 years isizobancengancenga ukuthi hayi manje imali ngasivotela sizayenza lokhu lalokhu kodwa i-40 years yonke ingakazi bayenzele lutho so abalandeli bezanu nje kufana nalalo umfazi nalola othandana leli abusive boyfriend so nzama ukuthi abantu bezanu PF ababe wise bevotele amanye amaqembu nothi zanu PF ngiyabonga ngokuhlala zethembisa
lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Igcikwane le-coronavirus lokhu limemetheka ngamandla ngapha kwelemelika. Sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4.2 million, asebetholakale belegcikwane leli kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye, 146,927. Idolobho le-Texas ngelinye lamadolobho alenani eliphezulu kakhulu elabantu abalegcikwane leli. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani.
Hayi, nxa ngisithi ngiyakhangela lapha babambona ngathi umkhuhlane lo owegcikwane leli le-COVID lapha e-Texas ayi usukhwele kakhulu sibi. Kusho ukuthi ngezindlela kufana lokuthi sesingathi siyavuna lokho esakuhlanyelayo. Ngoba ngiyakhumbula si ungibuza umbuzo ofanayo inyanga ezimbili ezintathu ezedlule. Ngikutshela ngithi mina hayi lapha eTexas thina asivalanga lutho. Kungathi kuvaliwe, kungathi kakuvalwanga. Ufalana lo muntu ovalile ihlwe lodwa kuthiwe valana amehlo navale lodwa elisale likhangele. Lokuvulwa kwakhona imisebenzi yakhona kwavulwa futhi masinya khonapho ugovernor wakhona kazanga vele avale lutho. Abantu yibo abajojobalayo nje bethuswa zinyuzi bethuswa yilokhu bahlale ezindlini okwamavikanyana wona lawo. Babe bephuma futhi. Kodwa ke eqinisweni kwakulokhu kuhanjwa nje izimoto ziphithizela business as usual. Ngaleziyani nsuku kuthiwa eTexas akulalutho. La ma-district la mancana ngaphandle ngapha akulalutho. Baphonga ukukhuluma nje ngokuyiflu nje lakho kuzadlula. Manje sekungathi sesivuna khonokho ngoba ukuphithizela khonokuyala. Yeko sokusenza ukuthi abantu bagule kathesi. Usa-celebrate ama-holidays wonke la ekhona ngaphambili. Labor Day, Independence Day, hlangana kwadliwa. Phela thina singama-cowboys. Yeko ke, ayi mina mbona ngathi sibili, uphezulu sibili kakhulu ukuthi sekusesabeka. Ngoba lathi sinje silabantu esibaziyo. Abagulayo. So engakutsho ukuthi umkhuhlane eTexas kuyistate esiphezulu sibili kakhulu emkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ubekhuluma ecingweni ekhona le eTexas.
Zangwashela, mbono Vegas, ukuthi wena uzangiphekela, mbono Vegas, ukuthi wena uzangiduduza. Isikhathi sisithe, iminyaka idlulile, usithanda sami, ayekho omunye, ngakuthanda ngimncane, sikhule simunye, usithanda. Baby, you drive me crazy. Be my lady, mkhoboretika. I like the boy when umthanda ngakhona. The way we yenza ngakhona, la uyabona. You look so pretty njengelanga liphuma. Ngawe, baby, yabonova bayachuma. Ngiyafuma, vele mina ngizofa nawe. Ungathi ngiyakugqila, I'm serious.
Sanga Singagqibi uhlelo lwanamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba zalamhlanje. Iziphathamandla zikamunicipal wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.